sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 13 kumfumfu 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uMongameli Mnangagwa kumele achiyane lodlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF. Ingcwethi kwezenotho zithi uhlelo lokuthengisela uZulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathise ngalutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abalikhulu elilamachumi amane lanye 141 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,570. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanye 11,098. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,645 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,016. Umholi weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lodlakela njalo ekele ukusebenzisa amapolisa ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. UChamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga eZANU-PF yemaswingo ngomvulo la izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi abasekeli beZANU-PF laba batshaye amafasitela ezimota zamalunga alo ebehamba loChamisa kuTange njalo izolo. Yena uChamisa uhlukunyezwe ngabasekeli beZANU-PF abamhanqe bazama ukumenqabela ukuhlangana lamalunga ebandla lakhe eChiretsi. Leli bandla lithi amalunga alo aphange amhlenga uChamisa njalo kalimalanga. UChamisa uthi loba iZANU-PF ingaze yenzeni ayisoze imenqabele ukuqhuba inhlelo zakhe zokuletha utshintsho eZimbabwe. Usikomitshi weZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa yena utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uChamisa uhlaselwe ngabasekeli beZANU-PF ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Kodwa ngakolunye uhlangothi uChinamasa uthe abeMDC Alliance yibo abenze loludlakela ngenjongo yokungcolisa igama leZANU-PF phambilini kuhambo lwesithunywa seUnited Nations. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Into eyenzakalayo ukuthi abantu beZANU-PF bathuke kakhulu ngohlelo esilalo njenge-Movement for Democratic Change ethungamelwa ngupresident Advocate Nelson Chamisa lapho ke sikambu kuyahlangana khona lezi zizalwane zeZimbabwe sikhangela ukuhlangana lamavenda lamateacher lamapolisa labantu bonke abachiyeneyo ke esibathi bona yibo abayi part of iprogram yethu yomanyano esithi Citizens Convergence for Change ukuze abantu beZimbabwe bonke behlangane ndawonye ukuze kulise isimo esikhona elizweni isimo esi-affecta umkhonomi isimo esi-affecta ukunakekelwa kwamalungelo abantu bonke jikelele so iZanu PF ithumeke abatsha labomama ukuthi besimise ukuhambeni kwethu but kungenani thina siyaqhubekela phambili ngezinhlelo zethu
ilunga leZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi uchamisa nguye ohlokoze abasekeli beZanu PF ngokuzama ukukhuluma labo bona bengafuni
abantu esikhuluma labo esiqeda ukuba addressan kathesi ngikhuluma lawe nje sisuke emenesi qeda ukuaddressa ke ama-stakeholders achiyeneyo labo asobantu beZanu PF endleleni lokhu esihamba khona asila lapho esikhulume khona labantu beZanu kumbe sifuna ukuthi abantu beZanu sibingelani labo noma besincede ngelo thina esihamba luhlelo lokuthi eZimbabwe kufunakala inguquko njalo silabantu esilungisela ukubana behlangane labo abantu beZanu PF babetshele ukuthi ayisizahlangana lama-structure eparty ngesikhathi esinje yikho kwenza ukuthi bebambe amavenyu ethu beyenza umsindo yikho lapho esihlangana khona labanye ke abangasiwo bephathi uyananzelela ukuthi inhlelo loluhamba kuhle ngenxa yokuthi iZanu PF iyabe ingakwazi ukuthi sihamba njani sisuka ngapi sisiya ngapi abantu bethu lalabo esilandu kuzobabona abahlanganiselo sabhuku lezinduna hlangana labo njengokuhlela kwethu
uthi njalo uChinamasa yini eliphehlelo ludlame ngoba lidinga okokutshela isithunywa se-United Nations esiza eZimbabwe
thina mfowethu asobantu abayenza into zombangazwe ukuze siprofite noma ukuze sibe la into esiyitholayo senza lokhu ukuze sitshintshe ukuhlala kwabantu elizweni njalo silungise indaba yokuhlupheka kwabantu izisebenzi ukuswelakala kwemali zeschool fees ukuswela kwamali emabhenki ukuswelakala lokunakekelwa kwamalungelo abatsha ukunakekelwa kwamalungelo abomama labantu bonke jikelele akula into esingayenza esithi thina yikho ezayenza ukuthi thina sibenefit sikwenzela ukubana thina njengabakhokeli sikhambise phambili ilizwe lethu Patrick Chinamasa into abayijayeleyo kuzala ukuthi nxa singayenza inhlelo zethu beqalisa umsindo bese bekhuluma ukuthi hhayi laba yibo abantu abayenza ukuthi bengcolise ilizwe indawo yokungcola kwelizwe ivela ngenxa yemikhuba yeZanu PF yokuthi kuyavala imigwaqo thina silamalungelo ethu akuhlanganisela ukuhamba lokuhlangana njengeparty umthetho welizwe uyasivumela ukuthi simove abathi freedom of movement uyasivumela ukuthi sihlangane i-freedom of assembly nxa thina sinakekela imithetho ye-COVID akula nto engasimisa uPatrick Chinamasa leZanu PF yabo bayahlangana oDouglas Monzora leZanu PF light yabo bahlangana so kuyinkinga ngapi nxa thina kufanele sihlangane njenge-movement for democratic change alliance ethi ungamelwa ngu-advocate nesentshamisa
umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC alliance sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma
into emangalisayo yikuthi ubaba uChamisa ubebhoda ngelizwe lonke leli uke wabuya wazosethekela ngapha koBulawayo waze wafika lasematopo lapha ahambe khona ukuyavula kwelitshe iTombstone and Velling nomunye wabasekeli bakhe akulanto lwenzekeleyo kazange atshaywe kakuzange kube nomsindo wazibuyelela ubuyile futhi endaweni eziningi kwele Zimbabwe lapha ehamba ngendaba ezishiyeneyo akulanto lwenzekeleyo nxa sikhangela ngodlakela kumbe sithi i-violence ngesikhiwo pho-ke lokhu okusenzakala kwenzakala ngemva kokubana sesizwile ukubana kulabantu izethekeli ezibuyayo abavela e-United Nations ama-rubber tour bezokhala ngendaba yama-sanction so kusenza sicabanga ukuthi kanti lokhu yinto eyenzakele ngempela kumbe yinto eqoqiweyo luke sukuthi ngesingizi stage managed ukwenzela ukubana iZimbabwe ibonakale njengelizwe elingamanga kuhle ilizwe elithanda ukudlanga udlanga So konke lokho sikuchela ebantwini bana asikhangeleni sikubheke sibone kanti sivela ngapi siya ngapi.
IMDC ithi kusobala ukuthi ilapha selilungiselela udlakela liqoqa ukuchaya abantu kukhetho oluzayo.
Umongameli wethu omutsha ubaba u-Emmerson Dambudzomnangagwa utshengisele ubana indoda efuna ukuthula, indoda efuna umanyano, nango evumele ubana abantu bonke ababuye behlale phansi sikhulumisane, kubunjwa lokho kuthiwa yi-Poland. Noma bengekho ochamisa, noma bengekho abanye, kodwa indawo ebivulekele umuntu wonke. Ubona even yena ochamisa enjana nxa efuna ebelalo ilungelo lobana angene phakathi kukhulunyishane, kuboniswane ubana singakha njani ilizwe lethu leZimbabwe siya phambili. So lokho ozokhulunywa kodwana iZANU-PF ilungiselele udlakela. Si kampenile ngemva kokubana singena ekhethweni ka 2018, asilubona ngodlakela lolo, sibona abantu bebambisana, sikampena sonke wonke umuntu elilungelo lokubana akhankase ngendlela ayifunayo. Pho ke kuyini osokuthi kona namhlanje sokubona ngananganta iZANU-PF isifuna ukubana kube lodlakela, kube longazwanani na? Lokho kutshengisa ukubana ngabantu asebephelelwe ababonayo ukuthi hayi iZANU-PF ile iqhola phambili senza izinto ezizimanga, izinto ezingazange zenzakale ngemuva, kodwa esenzakala kathesi ngale dispensation engenileyo esithi Second Republic, ukubana asiqhubeleni phambili sivuse into zonke, sivuse umnotho, sivuse infrastructural development lokunye okuchiyetshiyeneyo. Kodwa okusalayo kusegcekeni ukubana le i-dispensation engenileyo ifuna ukwakha, ifuna ubana into zonke zihambe, laba abanye abakhulumayo ngasebephelelwe ngumphako nje.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Ziyaphambili indwendwe emabhanga kanye lasendaweni ezitholakala imali yakwamanye amazwe, lapho abantu abavunyelwa khona ukuthenga idola leMelika ngesilinganiso esiphansi kulesomkambo wensitha. Abantu bakhala ngokuthi batshelwa ukuba kumele baqale bavule ama-accounts ebhanga eliyabe lithengisa limali, babe sebethengiselwa i-$50 kuphela ngeviki. Ingcweti kwezenotho umnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhlelo lokuthengisela abantu imali yakwamanye amazwe ngesilinganiso esiphansi lolu alusoze luphathise umnotho welizwe.
Okwakuqala nje msakazi ukuthi bayenze lokuthiwa bayabelana i-foreign currency kuyinto engeyisebenzi, ngoba indleko zabantu azifani. Nxa bethe abantu bafane bathenge $50 ngeviki, abantu indleko zabo zishiyene, abanye bafuna imali edlula leyo abayinikezayo. Lokhu kwenza ukuthi kwezomnotho kusilele, ngoba asithi ungusomabhizinisi ufuna $100 wena kodwa ufanele uthenge $50 kuphela, enye $50 uzayithola. Yikho lokho kubangela ukuthi kuzalwe lokho esingathi thina yi-black market, ukwenza ukuthi abantu bahambe bayothenga kulabo abathengisa imali, or abanye abathenga bebeka imali besenzela ukuthi kusasa bayithengise isisezingeni eliphezulu. So lokho ukuthi kwena kuyabelwa $50 umuntu ngamunye ngamunye akungeke kwasebenza. Kusetshenziswa kakhulu kula amazwe ababe besebenzisa lokhu esingathi thina i-communist umbono we-communism. Siyazi-ke kuyehlula-ke ukuthi kube njalo, kusebenzeke kahle xa usebenza ngaleyo ndlela.
Bakhona abafana lo mphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube abathi konke kuhamba kuhle kwezenotho yelizwe, njalo sokulaloko kuthiwa yi-surplus, imali esalayo phandle kwendleko zikahulumende. ungasitshela ukuthi wena ukubona kuliqiniso into.
Okwesibili engakusho ukuthi kungabekwa imali ukuthi umuntu ufanele ukuthi athenge imali engakanani. Umuntu athenge imali ayifunayo kusiya ngendleko zakhe, kusiya ngokuthi ufuna ukuyathenga ini ngaphandle kwelizwe. Lokho kuzenza ukuthi intengo yemali ibe sesibangeni leso esiyiso esiqondileyo, nothi leyo abayithengisa ngayo.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe nguhulumende?
Umthuli, into ayishoyo into nje engaqondile, ngoba okubangela ukuthi imali igcina isithengiswa esitradeni kungela mpahla ezithengiswayo kungenxa yokuthi izinto azihambi kahle elizweni. Impahla zelizwe yizo ezenza intengo yemali ibe yikho lokho eyikho khona. Nxa izinto zingahambi kahle, nxa kungela mpahla eziningi ezithengiswayo ziphuma elizweni zisiya kwamanye amazwe, kumbeni kungela zivakashi ezivela kwamanye amazwe zibuya ziphethe imali yakwamanye amazwe zingena elizweni, lokho kwenza ukuthi intengo yemali yakwamanye amazwe ibukele phezulu, iye phezulu. Into ekhulunywa ngumthuli athi yena kune-surplus, lokathi surplus yena ubala lezo mali abazikhwabanisayo bezifihla besenzela ukuthi ba-report ukuthi khona kule surplus, kanti kulezinto eziningi ezingazenzi uhulumende afana azenze ngaleyo mali ezingayenzakali.
Umnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane uhlaziya ezenotho. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inyo Zimbabwe ithi kulamasoja abanjwe ngamandla ukuthi alolongwe kakutsha ngemva kokukhonona ngeholo eliphansi. Isayithi yona ithi owake wamela iNkayisawu theatre lephalamende njalo elilunga le-MDC umnumzana Abednego Bebe ulaliswe esibhedlela seMatadei koBulawayo ngemva kokulimalela engozini yemota emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eBeitbridge ngesonto. Izihlobo zakhe ezimbili lazo zilaliswe esibhedlela. I-Chronicle ithi isibhedlela sempilo sesisungule uhlelo lokuxotsha abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli baka Studio 7 labasakazi ku Studio 7? Ngiyabingelela ngalekuseni enhle. Sibonga umsebenzi wenziwa yimthakazi Republic Party. Umsebenzi wokukhulula abantu beMathebeleland bokunike bokubuyisela isithunzi ebantwini beMathebeleland le-Midlands. Abantu bakithi bebengasela zithunzi, bebengasela nhlonipho, bengasahlonitshwa. Kodwa siyawubonga umsebenzi wenziwa yimthakazi Republic Party. Sithi awuqhubekele phambili, abantu bonke bayithole inkululeko, abantu bonke bawuthole umlayezo, bazithole bengabantu ebantwini, bazithole bengabantu abalelungelo lokuphila, abalelungelo lokuphumelela, ngoba bebengatholi imisebenzi, bengaqakathekiswa ezifo abantu beMathebeleland ngabalungelo lokuphumelela. Siyawubonga umsebenzi omkhulu owenziwe ngumqondisi le-MRP.
Salbona basakazi nabalaleli beStudio 7. Le ndoda ekhulumayo iseJohannesburg ekhaya kwaseLubane eJabiwa engaseGhana. Ibalaleli beStudio 7 hayi izivile manje iMDC the way ebeke ngakhona. Ithona ayixabane nama opposition party. Kuyinto enhle ebukekayo ezwakalayo. Manje sesifuna ukuzwa nawo amanye ama opposition party ukuthi wona athini. Lokho okushwe iMDC kuguguzela ukuthula. Abanye ke abangasi MTC bona bathini ukuze bebone ngempela ngempela ukuze sibone ngempela ukuthi nabo baphuku baphuke phelele ekuthuleni bawukhuphelele ekukhuzeni udlame hayi ukuthi CTC okungama opposition nje kube kudlishwana kube kukhulunywa lokhu nalokhu singama opposition ukuthi sikhiphe le iparty ekhona iparty okuyiye ehlukumeza abantu iparty engakahlukumeza abantu abantu abangakayiboni ukuthi ijani kodwa sokuyiwo amaphatha khona ahlukumeza kanaye akhuluma kanama akhulumana kabi abekane kabi nje esihlangaleleni emphakathini why kungokuyinto kungakhishwa leyona le iparty ekhona ngoba yiyo vele ehlukumeza abantu ayile nto eyenziwe MTC iyabungeka kakhulu
linjani linjani balandeli beStudio 7 labasakazi beStudio 7 ngithi ingani inkosi ingaligcina lonke ilenzele kahle ngibe sengisiya kubandla lemthwakazi ngisithi hayi siyalibona madoda silikhangele umsebenzi wenu liyawenza ende silikhangele qondisi uzimisele yenza lokho ozimisele khona uNkulunkulu ukukhethile ukubana okwenze ngoba ngiqiniso ngeqiniso bathandekayo ayisikho ukuthi thina MDC Alliance siyayichothoza akunjalo but eqinisweni eground lapha asibaboni imthwakazi yasebenza bayabotshwa abantu bakomthwakazi bemela abantu bemela abantu bakomthwakazi ibe sengisiya kulowo babo othe umqondisi uyabandlulula abantu umqondisi akabandlulile abantu ungcono baba lo yena uyabona ukuthi umqondisi uyabandlulula abantu kodwa yena akaboni ukuthi thina siyabandlululwa izwe lingaquma phakathi uma sifuna ukubana liqume phakathi ngokusukuma kwethu sihambe siyevuta loba ubaba uJoshua Nkomo wayengakhethi abantu siyakwazi wayengakhethi sibili ngeqiniso kodwa laye wayengakhethwanga kodwa ucinene kwagcina kwenzakaleni kuye iqiniso lihla silibekene kube sobala ihlobo zenkosi mina vele ubandlululo ndibonile kusukusela ku-MDCT bengingumlandeli we-MDC mina ngilubonile ubandlululo MDC Alliance ngilubonile ubandlululo
Salibonani, salibonani balaleli beStudio 7 lani baphathi bohlelwa ojonga lowo Ezra namhlanje ngingaphansi kwelanga kulele elimelane namateacher ngilusizi kakhulu mateacher ngikhala ngani mateacher ngidabukile ngani mateacher ngizwela ubuhlungu mateacher ngokuhluphekela ukwenzayo ngesikhathi sempi abanye benu babulawa livulwela ukuthi sifunde lalo wayephethwe lowo mbhobho wayefundiswe yini kodwa walihlamukela nanamhlanje ilizwe selithethwe selihlanukelwe njalo sokuthiwa lingabathengisi ngenxa yokuthi lifunelani imali liphunga uchathazwa nje ngilani madoda omkhuleko wenu uzafezwa kwelinye ilanga lami siliqembu lapha egoli elincedisa utitsha ekhaya esigabeni sakithi okwamanje sesiyakhe i-cottage sayiqeda sesingena kwesibili kuyukuzwelana lani matitsha angazi ukuthi Ezra ngingaxhumana lawe njani lathi usibeke emsakazweni siyakhankaswa ebantwini abangaba losizo besincedise sakhelo otitsha wethu abalala ezilugwini zobothekwane kodwa bengababalisi singinjenje kuyibo kambe abantu abethu bazafundana angazi Ezra ngingaxhumana lawe njani inamba yami yiyo le ngisejohannesburg 0792307539
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 0021 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe athuthukileyo akumanyano we-G7 avumelene izolo ukuthi kumele adingele eAfghanistan imali yokufuselela lelo lizwe. Kubike umsakazo we-Voice of America. umsakazo munye uthi njalo iofisi ye United Nations ebona ngendaba zeziphepheli isisole kakhulu indlela iziphepheli eziphathwa ngayo kwele Libya. Linsolo iza ngemva kokubulawa kweziphepheli ezinhlanu ngamapholisa akulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi liqhubeka lisehla inani lezizalwane zeMelika ezithi uMongameli Joe Biden uqhuba kuhle umsebenzi. Umsakazo weVoice of America uthi uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezithiyeneyo ngeviki edluleyo lukhomba ukuthi isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu ekhulwini 49.2% sithi uBiden uyehluleka umsebenzi. Abantu abayisilinganiso se 44.5% yibo abathi uBiden uqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Isikhulumeli sikahulumende kaBiden unkosikazi Jen Psaki utshele intathelizindaba ukuthi udaba lomkhuhlane we-COVID-19 yilo olulomthelela omubi olwenza abanye bangavumelani loBiden. Siqoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukuyehla kwama ratings okwakathesi is the mood in which people are feeling ngokuhanjiswa okwenza izinto zeAfghanistan. So mbona ngathiwa kule retribution ngoba abantu babezondile ukuthi umongameli welizwe waphonga ukukhipha abantu okungena plan. Okunye okwenzakalayo is around the world sibona ukuthi the United States here the global leader in a lot of economic, social, trade, lama facets amaningi. So, okwenzakala kwama world affairs, le current affairs, kuaffecta lawo ingqondo zabantu ukuthi bavote on how the president is doing. So, kathesi sibona United States le France azingenelani over the nuclear sub deal. Abayenza le Australia singakhangela futhi iBlack Lives Matter layo izondile ngendaba zokuthi the police bill ayipasanga but the Asian bill passed within a month. Singahamba futhi kuma changes ayedingwa ngama progressive within the Democratic Party. Sibona labo bezondile bejika besithi ibill leli kumele lipaswe on Democratic fundamentals, and then sibone the other half of the Democratic Party ngantwa glow donzelana ukuthi labo bathi kumele ba lower the final number njengo Senator Manchin lo Senator Sinema abe Arizona le West Virginia abahamba in cahoots lama Republicans. So sibone ukuthi izinto zonke lezi they are counting to the numbers of dissatisfaction as abantu beAmerica.
Abanye bathi nxa uBiden lama Democrats bengasabambanga saqina balakho ukunqotshwa kukhetho lwama midterms ngomnyaka ozayo. Ubona izala nkomoni khonapho.
Siyakwazi ukuthi things may change within a day. I-infrastructure bill laying abaswa, everything else changes. The mood in the country changes. So, ukuthi ama-Republicans azawina or azanqoba ngo-November 2022 is still a long way to go. Ngoba okwakathesi kumele sibone ukuthi ibill leli abafuna ukulipasa lona for Build Back America le 3.5 trillion izapasa yini ngoba umongameli welizwe uBiden wathi yena whether it's 6 hours, 6 minutes, 6 months, they are going to get it done.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela eseOhio konapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 izolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Mnangagwa kumele atshiyane lodlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Ingcweti kwezenotho zithi uhlelo lokuthengisela uZulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathi singalutho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 nam. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.